Umongameli Biden uthi iMelika izaqhubekela phambili ivikela umbuso wentando kazulu emazweni atshiyeneyo omhlaba agoqela izwekazi le-Afrika le-Asia lamanye.
We convene the summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western and Central Africa, we're reminded.
Ngesikhathi silemihlangano eyokuvimba umbuso wabontandokazifikiswa, sibhekane lobudlwangudlwangu obenzakala kwamanye amazwe okugcinyulwa khona ohulumende, ikakhulu entshonalanga yezwekazi le-Afrika. Ngiyakunanzelela ukuthi umkhulu umsebenzi okumele siwenze ukuze kube lohulumende kazulu emazweni atshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi sikuphathe lokhu ngesiphangiphangi.
Ukuqhubekela phambili esithi iMelika namanye amazwe asebenzela ndawonye layo vama le-Ukraine ekuhlaseleni kwayo yiRussia osekubangele impi eseseleminyaka emibili.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace. Russia alone bears responsibility for this war. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way of peace, because the Russia's price for peace.
Njengamazwe wonke omhlaba sifuna ukuthi impi ekwelethweni iphele. ELiRussia yilo elenza kuba kwaba le mpi le, njalo yilo elingayimisa. ELiRussia yilo elingafuni ukuba kube lenhlalakahle kule-Ukraine. Kumele kuvinyiswe impi le ngoba kubulawa labantwana nabomama. ELiRussia licabanga ukuba amanye amazwe azadinwa ngelokwenza kule-Ukraine. Sizimisele ukuvikela ele-Ukraine. Akumelanga sibalekele okungenziwa ngeleRussia kwamanye amazwe. Sizimisele ukuwavikela lawo mazwe ancedisa kule-Ukraine. Kumele silwisane lokwenziwa ngeleRussia.
We have to stand up to this naked aggression today and deter other would-be aggressors tomorrow.
UBiden uphinde waphatha ngokuqakatheka kobudlelwane beMelika neChina esithi ilizwe lakhe lidinga ukusebenzelana kuhle kwamazwe omabili.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict.
Uma sikhuluma ngokweChina, sifisa ukuba sincintisane lelizwe leli ngokukhanyayo. Uma sikhuluma ngokwenzakala phakathi kweMelika leChina, sifisa ukuba kuncintisane ngokukhanyayo, hathi ukuthi sigcine sisilwa. Asisoze sivume ukuba kube nokulwisana phakathi kwamazwe la.
Stand ready to work together with China on issues where progress hinges on our common efforts.
Ekhuluma ngesikhathi esingula umhlangano lonyaka o-United Nations General Assembly oqale izolo eNew York, unobhala jikelele we-United Nations Nuzana Antonio Guterres ukhuthaze abakhokeli bamazwe omhlaba ukuthi basebenzele ndawonye.
Ukuzikhethela kuyakuthetha ubukhokheli obungafuni ukuphikiswa ukulungisa kwabantu kanye lengqondo kuyengezeleka ngesikhathi sikhangelane lobunzima lobu lobunye. Kufanele sithathe izinqumo ezakha amazwe hhashi ezamadlwane. Njengalokhu engabe sithoke emhlanganweni we-G20, sekuyisikhathi sokuthi amazwe azwisane ezombusazwe ubudlelwano namanye amazwe kanye lobukhokheli kufuna ukuzwisisana hhathi inkani.
Ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Rafael Mthombeni uthi umbiko kamongameli Biden uqakathekile kakhulu ngaleso sikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuhluthunwa kwentambo zombuso emazweni atshiyeneyo agoqela iGabon, Niger lamanye.
So ngibona ngathi umbiko oqinileyo sibili, umbiko oqondileyo nxa amazwe omhlaba ehlangene ukuthi akhulume ngale ndlela akhulume ngayo.
Umhlangano ka-2023 we-United Nations General Assembly uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity. Abakhokeli bamazwe atshiyeneyo akuqala iZimbabwe, iSouth Africa namanye sebefikile emhlanganweni omkhulu lo owenziwa minyaka yonke okuhlaziya indaba ezijiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kaZulu, ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Uqhutshelwa edolobheni eleNew York kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube.